Ekhuluma emhlanganweni awenzele kobulawayo eBeitol eluveve namhla umjuru uthe ulokudana okukhulu ngoba umnangagwa uthembisa uZulu izinto angasoze enelise ukuzifeza nanku eselenyanga eziyisikhombisa ebusa kodwa kungelalutho olulungayo. Umhlangano lo ubungokwethulela uZulu amalunga ePeople's Rainbow Coalition azancintisa kukhetho. Umjuru ukhuthaze uZulu ukuthi avotele amalunga omanyano wakhe njalo engaze ayengwa ngumnangagwa leZANU PF. Ozancintisa kukhetho lokudinga umeli weluveve edalele parliamente umnumzana Nkosinathi Hove Mpofu uthi umjuru kuphela olakho ukuthuthukisa eZimbabwe enganqoba.
Sithi sivumelana laye nxa evuma laye admit ukuthi no into ayikambele empini yena emncane kayisa yiyo eyenzakalayo khathe selizweni.
Owalwa impi osekela umjuru umnumzana Christopher Ndiweni uthi bahamba empini besiyalwela inkululeko kodwa uyadana ngoba akusela nkululeko ekhona njalo isisekelo sombuso asilandelwa.
Sahamba ukuyalwela ilizwe ukuthi sikhulule abantu bakithi but konke konoko akukho.
Umanyano we-PRC uhlanganisa i-PDP ekhokhelwa unkosikazi Lucia Mathibenga, i-NPP kanye le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment leZimbabweans United for Democracy. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.